Kuyinto enhle kakhulukazi ukuthi khona amazwe iEU ama-diplomats lamanye nje amazwe imanyane eminingi-mningi ikhulume ngalizwi linye isola ichothoza isenzakalo lesesibi senzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluba vele mhla ka-16 April kombana kuqala ukutshaywa kwabodadewethu laba be-country pass ize lamanzi akompofu kwahlala kwaba lokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde kalo isehlakalo esibi futhi eHarare lapho kuthunjwe kwahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo awuhla nxa engahlukuluzwa kulokudonsa. Le ngikhuluma yimbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abade kwenanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So uthi ngakho mphana ukuthi nxa kungavele kutshaywe oyedwa kumbe kuhlunyezwe oyedwa kuhle kube lokuhlokoma, hayi ukuthi silindele. Abanye bathi mhlawumbe nga lokho okwenzakale eHarare kwenqatshayiwe ngoba amehlo omhlaba wonkathi uzakuvele kusukhulumende weZimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni kumantombazana akompofu, kodwa kwekeleyiwe lokho khona kuhlukonywa kwathesi. Lanxa kube kuphuziwe kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende weZimbabwe kumele azinyuke amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini kwenzakala elizweni kakhulukazi ngokuhlukuluzwa kwabomama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke, lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziweyo?
Njengenhlanganiso yeWoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini. Singananzela sithathe eHarare lapho sinanzela ukuthi khona bahlukuluziwe bathintwathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo ukuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe. Sinanzela kobulawayo lakho bathukwa labo osisi be-Country Park, bathukwa ngezinqe zabo, bathukwa ngobuyibo babo izakhiwo zabo, baphinde bathukwe ngolimi abalikhulumayo. So ma amapholisa ekhangele omama abona nje into zokuthi bangazidlala ngazo santando kungakhathalakiliyo kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sesikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults. Sithi bakambe siselizweni elilesekele sombuso welizwe elivikela amalungelo oluntu kanye labo mama kodwa kuqhubeka kusenzakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela ukuthi njengenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe abanje bajeziswe.